Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 14 Mbimbitho 2022 nguPlexidus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngoba singathanyela iZimbabwe eminyaka edlulileyo isithatha ingqoloyi yayo eUkraine ngoba lapha elizweni esingayilime ekwanayo. Ngakho lokhu lolu dlakela luzayenza ukuthi ukutholakala kwengqoloyi yebe kube nzima okuzayenza ukuthi sibone mhlawumbe intengo yezinto ezinjengezinkwa siyaphezulu. Njalo singakhangela sizabona ukuthi ifuel esisebenzisayo amafutha ezimota lawa asetshenziswayo besiwathola ngenxa yokuthi ebetholakala nje elizweni lonke kodwa ngenxa yeziphazamiso esezindiweyo kudlakela lolu phakathi kwe-Russia
leZimbabwe selibhekane lobunzima bokusilela kwesinkwa kulandela ukumiswa komsebenzi wemikhumbi ethwala ingqoloyi esuka kwele-Ukraine.
Kuyinto esiphilisa abantu engathi siphilisa sisevalele ngoba usakwazi okwenzakalayo ukuthi loba usebenza amalanga amangaki kuyini okuzakwenzakala kuwe uyabona izinto emsebenzini ukuthi engxenye baza kulanda ukhonapho kawazi kumbe baza kulanda behlangana nawe endleleni kubuye-ke abanye lapho esiyabe sisebenza khona nje bayabe besazi ukuthi especially nxa usebenza endaweni engamalungu bayabe besazi ukuthi umuntu lowo ngwana.
Uqhubekela phambili umkhankaso we-Operation Dudula ukuxotshisa abadabuka kwamanye amazwe abasebenza kwele-South Africa. Wezemidlalo wehlise iphika umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele-Highlanders uMandla Mpofu ngemva kokunqoba kweqembu lakhe lapho lidlala lele-Herentals emdlalweni wangesonto. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. LeZimbabwe selibhekane lobunzima bokusilela kwesinkwa kulandela ukumiswa komsebenzi wemikhumbi ethwala ingqoloyi esuka kwele-Ukraine. Lokhu kubangelwa yimpi yokuhlaselwa kwalelo lizwe ngele-Russia. Umlondolozi Ndlovu uzethulela lolu daba ngokugcweleyo.
LeZimbabwe lisebenzisa isilinganiso samathanzi azinkulungwane ezilikhulu lasithupha, 16,000 tons, ezengqoloyi ngenyanga, ezipheka isinkwa amalufu ayisigidi esisodwa kumbe ezimbili, 1.2 million loaves ngelanga. Ukunje ilizwe selimele lidinge lapho elizathenga khona ingqoloyi efika ama metric tons edlula inkulungwane ezilikhulu lengxenye 155,000 ukuze lenelise ukumelana nodubo lokusilela kwesinkwa. Lokhu kuveze ngumkhokheli wenhlanganiso yabagaya impuphu eflower e-Grain Millers Association uMnumzane Tafatswa Msarara.
Affect the global wheat supply position largely on the following factors. One, Russia and Ukraine account for 35 to 40% of the world supply. In fact, Russia is in the top three. The whole region, including Latvia, Belarus, and others, are also wheat producing countries. We have just been informed by our shipping companies that they no longer go to that region because the insurance companies have now declared it a war zone.
Lokhu kuzaphazamisa kakhulu ukulinywa kwengqoloyi ngoba iRussia leUkraine yizo ezisipha ingqoloyi. Sesitshelwe ngamankampani athwala ingqoloyi ukuba indawo le yasahambeki ngoba isiyindawo yempi.
Uqhubekile phambili esithi impi yaseRussia leUkraine iyisifundo kweleZimbabwe ukuba kumele kulinywe umhlabathi wonke oselizweni ukuze ilizwe lingasweli ukudla. UMsarara uthi kungaba lokufuthelana elizweni nxa ilizwe lingehluleka ulungisa udubo lwesinkwa.
That's of course the natural problem that comes with war, especially where parties involved in that war are producers of much needed material like wheat. The United Nations yesterday took notice and agreed that the world wheat prices are going to go up. So this is going to affect the price of bread in the other related wheat type of foods. worldwide.
Lokhu kwenzakala nxa kulempi ikakhulu nxa labo abasipha ingqoloyi besempini. Lokhu kuzaphazamisa intengo yesinkwa emhlabeni wonke.
Ingcishi kwezomnotho umnumzana Matthew Ncube uthi impi yeRussia isivele yaqala ukuphambanisa umsebenzi wokulungiswa nokuthengiswa kwamafutha ezimota emhlabeni jikelele okugoqela iZimbabwe. Ngakho-ke akusoze kuphelele ekusebenzeni kwesinkwa kuphela, kodwa kuzaphazamisa eminye imisebenzi enhlangothini ezishiyeneyo zempilo.
Ngoba singakhangela iZimbabwe eminyaka edlulileyo ibisithatha ingqoloyi yayo eUkraine, ngoba lapha elizweni besingayilime ekwanayo. Ngakho lokhu lolu dlakela luzayenza ukuthi ukutholakala kwengqoloyi libe kube nzima, okuzayenza ukuthi sibone mhlawumbe intengo yezinto ezinjengezinkwa isiya phezulu. Njalo singakhangela sizabona ukuthi ifuel esisebenzisayo, amafutha ezimota lawa asetshenziswayo, besiwathola ngenxa yokuthi ebetholakala nje elizweni lonke, kodwa ngenxa yeziphazamiso esezinziwe yikudlakela lolu phakathi kweRussia leUkraine.
Lokhu kusekelwe ngesinye sakamuzi Harare, umnumzana Richard Maphosa.
Thina njengezihlali zelizwe leZimbabwe esiwuqakathekisayo ukuthi thina ilizwe lethu sigcwele lapho okulimeka khona. Uhulumende akuyenze kweneliseke ukuthi silime ingqoloyi owithi bonabo sikwanise ukuzitholela lapho esingathola khona isinkwa lokuningi-ningi. Kharesi sesiphambanisekile ngenxa yempi eseUkraine leRussia.
EleZimbabwe lithola ingqoloyi kweleRussia eyisilinganiso sokungamashumi amahlanu lanhlanu ekhulwini, 55% layo engasatholakali lula ngenxa yale impi. Ingcwethi ezicubungulayo zombusazwe lezenotho zithi eleZimbabwe lembali imvukela wabantu eminyakeni edluleyo phansi kombuso kwayengumongameli umnumzana Robert Mugabe, lapho abantu batshengisela kwaba lokulwisana lamapholisa besola ukusilela kokudla. Ngakho-ke lezi ngcwethi zithi uhulumende alimuke ukuba kungaba lomunye umvukela onje xa engathathanga amanyathelo okuvimba udubo lokusilela kokudla okungabangelwa yimpi yaseRussia yokuhlasela kwele Ukraine. Ngimele 27 ngiseHarare, ngimndondolozi Ndlovu.
Uqhubekela phambili umkhankaso we-Operation Dudula wokuxotshisa abadabuka kwamanye amazwe abasebenzela kwele South Africa. Kunje basanda kuthwalisa nzima abasebenza emzini weBenoni lezinye indawo. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abadabuka eZimbabwe ababhekane lomkhankaso lo izolo eBenoni bathi kuyabakhathameza kakhulu ukubona abanye babo bexotshwa emsebenzini. Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ohlala eBenoni uthi kwephula inhliziyo okwenziwa ngabaqhuba umkhankaso we-Operation Dudula.
Kuyinto esiphilisa abantu engathi siphilisa sisevalweni, ngoba usakwazi okwenzakalayo ukuthi noba usebenza usebenza amalanga amangaki, kuyini okuzakwenzakala kuwe, uyabongazi even usemsebenzini ukuthi engxenye baza kulanda ukhonapho kawazi, kumbe baza kulanda behlangana lawe endleleni. Kubuye ke abanye lapho esiyabe sisebenza khona nje babe besazi ukuthi especially nxa usebenza endaweni engamalokishi, babe besazi ukuthi umuntu lowo ngwanga. So ke impilo yakhona ibuhlungu kakhulu, inzima, ibuhlungu. Uyabona thina esibone impi yenkululeko sazobona umbhuqazwe igenocide yeZimbabwe. Into ezinjengalezi ziyake ziyethunuka imicabango enjeyana.
Unkosazana Victor Matutu okhokhela inhlanganiso yezim imbokodolayo uthi kuyabethusa okwenziwa ngabaqhuba umkankaso we-Operation Dudula.
Into ebuhlungu i-Operation Dudula yikuthi sidudulwa emsebenzini. Sidudulwa emsebenzini kunjalo ma usungasasebenzi uzohlala ngaphi? Lapho hlala khona ubhadane ngani intela yokuhlala lapho hlala khona? Ukudla okuthenge ngani? Abantwana ubafundise ngani? Baphiliswe ngani? Lekhaya lapha abesithumela khona uzathumela kanjani ungasasebenzi? Injongo yokuqala esilethe lapha sizalwane ezeZimbabwe kakhulu sizosebenza lapha eMzantsi Afrika ngumsebenzi ukuthi sithole imali. Kodwa nxa sesidudulwa emsebenzini ayisekho enye indlela esingakwazi ukuthi siphile ngayo uma singasasebenzi. Ngicabanga ukuthi ngokubona kwami u-Operation Dudula uhlukile kakhulu kune-xenophobia. Ngoba ku-xenophobia besitshalwa sivuke siye emsebenzini sikwazi ukuthi sikhokhe intela sithenge ukudla. Kodwa kwamanje akutshalwa, kodwa siyavinjwa ukuthi singasebenzi lapha, siyavinjwa ukuthi singayenzi amabhizinisi anjengokuthengisa khona lapha. So kuzaba nzima ukuphila mase kubheka ngelihlo elinye, kuzaba nzima ukuphila singasebenzi, kuzaba nzima ukuphila singalazi indlela zokuthi sithole imali. Ngoba sidudula kulezo ndawo esithola ke izimali. So Operation Dudula usezosishaya kakhulu.
Wakhethwa umndeni wakokhumalo uba yinkosi yesizwe sikabuthokazi ubolelani lobhengu lakhumalo uthi kuyamkhathaza kakhulu okwenzakala kule South Africa. Izikhulumeli zakhe umnumzana Bonman Khumalo uthi sebethwele nzima abadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa.
Uhlelo lwedudula luyayihlupha kakhulu inkosi, njalo iyaxhumana nalabo abantu abaphetheyo la eSouth Africa ukuthi indaba le ikube le nto eyenziwayo nguhulumende, ngoba akufanelekanga ukuthi uhulumende avumele izakhamizi zilwe zodwa, ngoba ekugcineni uzabuthi izidumbu. Ongasonto enhle kakho umuntu ohlosa ukwenza ububi, kodwa uma uhulumende eyivumela leyo nto iqhubeke, ha inkosi akuyiphathi kahle. Inkosi ixhumana kodwa nabakhokheli bezomdabu ukuthi into lilungisiswe ngabakhokheli bezomdabu, ngoba abantu bepolitiki bavama ukuthi bangathembeki. Okumanje nje into esengqondweni zabo yivoti.
Kasanelisanga ukukhuluma ngodaba lolu labaqhuba umkhankaso we-Operation Dudula abathi kumele bephume bephele kwele South Africa abokuza abangela maphepha aqondileyo okuhlala kulelo lizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ezethula izindaba kwele Melika zibika ukubana ele Russia selicele ele China uncedo kwezebutho nakwezomnotho ngemva kokuhlasela kwalo ele Ukraine. Umphathi ntambo wobudlelwano bele China namanye amazwe omhlaba ulandule kodwa umbiko besithi ungamanga aluhlaza afakazwa ngabezindaba laba ezinkundleni zokukhulumisana. Kunjalo nje kulo mhlangano obikwa ugqoqwe ukwenziwa phakathi kweziphathamandla zakwele Melika neze-China eRome namhlanje. Ele Iran lithi yilo elihlasele ngezikhali zamamisayo ezitshaye indawo eziseduzane lesigodlo someli wele Melika kwele Iraq ngesonto edolobheni le-Ibio. Lisithi lokhu likwenze liphindisela ukuhlasela okwenze ele Israel kwele Syria lapho kubulewe khona amalunga ebutho lalo amabili ele Revolutionary Guard. Amapolisa edolobheni le-New York kwele Melika abikwa elokhu esadinga undoda ohamba ehlasela abantu abangela mizi yokuhlala. EManhattan ikakhulu abesilisa. Amapolisa anganela ukuthi indoda nguye odubule wabulala umuntu ohlala ezigaladini walimaza omunye njalo ngempelasonto. Umdlali womdlalo weMelika owefootball odume ngokukhokhela iqembu lakhe lamabhuthiniyas kumncintiswano owe-Super Bowl okwesikhathi eside uTommy Bryant ubeke ngesonto ukubana usephindela enkundleni ukuyadlala ngemva kokuba eke wabika ekuqaliseni kwalo mnyaka ukuthi sesiya ngomhlalaphansi. UZulu waseMosambiki ubikwa lokhu elwisana lokulungisisa umonakalo odalwe yingozi yesavunguzane se-cyclone Gonde esitshaye ngenyakatho yelizwe ngempelasonto. Le ngozi ibikwa ibulele abantu abalishumi yadiliza imizi edlula inkulungwane ezintathu 3,000. Amakholwa akwele Ethiopia esiKristu angcwabe umkhokheli wenkonzo enkulu kulelo lizwe e-Ethiopian Orthodox Church u-Abuni Mekorius obhubhe ekuqaliseni kwayenayo inyanga kambindeka. UMekorius wakhokhela leli bandla
lezo kolo kusukela ngonyaka 1988 kusiya ku 1991 wabanjwa ngamandla okubaleka kulelo lizwe isiya kuphela ngamanye amazwe okwaminyaka phose engamashumi amathathu 27 years wazophilela elizweni ngonyaka ka 2018 umfanekiso owevidiyo otshengisa umuntu onjengentatheli zindaba ndikwele France u-Oliver Boy ubikwa ubonakala ezinkundleni zokuxhumana ezikulenjeni uDuBois usele umnyaka wonke engabonakali ngemva kokuthunjwa nabeqembu labe-CGIS kubele mali Live Talk lamhlanje sikhangela amalungiselelo okhetho lwama-by-elections olwenziwa mhla ka 26 ngayona le inyanga kaMbimbitho kanye lokwenzakala kwele Ukraine yehlaselwa kanzima ngele Russia sikhuluma nje. Ingcitshi kwezempilakahle yengqondo sezethule isixwayiso sokuthi amanyathelo athathelwa abokuza kwele South Africa aguqela ukumiswa kokusebenza kwamaphemithi ezizalwane zeZimbabwe. Umthetho ohlose ukuphungula abokuza abasebenza kwele South Africa. Umthetho ohlose njalo ukunqabela abokuza ekwenzeni imisebenzi ethile nokuchwaswa kwabo ngokuzwe. Kulakho kumimithekisa imikhuhlane yengqondo kuzizalwaniswa kwamanye amazwe esezibhekane lokubuyela ekhaya lapho ezabaleka khona. UThuso Khumalo usibhale lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umnyaka ka-2022 uqale iningi lezalwane zeZimbabwe kwele South Africa bezama ukubuyela emsebenzini lenhlelweni zokuziphilisa ngemva kokuqeda iminyaka emibili behlele ezindlini ngenxa ye-coronavirus. Kodwa ke kuzalwane zeZimbabwe esifika izinkulungwane ezingamakhulu amabili lanhlanu, around 250,000, ithemba selitshabalele. Uhulumende usemise ukusebenza kwamaphemithi abo wathi babuyele eZimbabwe. Ngakwelinye icele iqembu lezalwane zakwele South Africa elizibiza Operation Dudula lalo liqinisa imikhankaso yalo yokungena emankampanini befuna kuphume bonke abokuza kungena izalwane zakwele South Africa. Uhulumende layo sebuye wengeza lolu hlupho njengoba esephakathi ngokubumba umthetho ozaphungula inani lezalwane zakwamanye amazwe ezisebenza kwele South Africa kanye lokubenqabela ukwenza amabhizimusi athile. Ingcitshi yezempilakahle yengqondo unkosikazi Carol Nyakushka uthi konke lokhu kuzatshiya abaningi begula imikhuhlane yengqondo.
Let's look out for each other. Let's look out for signs of depression.
Izibonelo zale imikhuhlane zibalisa ukuswela ubuthongo, ukuhlukumezeka emoyeni, ukungafuni ukudla, ukufuna ukuzibulala lokucaphulwa into yonke.
Suicidal ideas. Let's look out for each other and be able to support each other when these things are happening.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Christopher Ncube uthi kwabaningi ukuxotshwa kwele South Africa kuzahle kutsho ukuphela kwempilo.
Sithola sisebunzimeni kulandela ukuguquka kwezinto kwenzakala phose zoku zonke ngoba singazi ukuthi ikusasa lethu lime kanjani. Abantu sikhangela sikhuluma kanje bakhalela ukuthi balungise amaphepha abo njengoba nikwele 12 months. Nango phela futhi njalo sokuthi bengasasebenzi. Ngisho lawo selungiswe lamaphepha bazosebenza ngapi? Ngoba sebuye kwathiwa lento izogcinelwa ama South Africans.
Yasinye sizalwane seZimbabwe unkosikazi Mese Mvundla uthi usizi ukuthi bakhona vele asebele izibonelo yemikhuhlane engqondo.
Usishiya thina njengezalwane zaseZimbabwe ezihlala eSouth Africa singazazi ukuthi isimephi ngoba abantu balimele kakhulu engqondweni. Eqinisweni siyacela ukuthi uhulumeni kwele seSouth Africa la kwele seZimbabwe bangenele babone ukuze bavimbe le nto engiyibona ukuthi yes.
Unkosikazi Nyakhutshika ukhuthaza izalwane zeZimbabwe ukuthi zemukele isimo esesikhona ukuze ziqale ukukhanda amacebo amatsha okuphila. Uthi njalo kuqakathekile ukuthi labo asebekhulelwa imikhuhlane engqondo badinge usizo ezibhedlela loba bakhulume lomuntu ongabasiza. Ministry of 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Kwezemidlalo Wehlisa iphika umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqo ele Highlanders uMandla Mpofu ngemva kokunqoba kweqembu lakhe lapho lidlala lele Rentals emdlalweni wangesonto. IHighlanders inqobe 4-0 kulomdlalo. Leli qembu lahle lathatha imihlomelo yonke yomithathu. Kube kungowokuqala ukubana iqembu leBhosu lithole yomithathu imihlomelo selokhu laqalayo imidlalo yePremier Soccer League yalo nyaka. Ngaphambilini kwempelasonto, uMpofu uke waba sebunzimeni esolwa ngabasekeli beBhosu ngoba iqembu lakhe lingaqalanga kuhle emidlalweni yalo yonke lokhu lomnyaka webhola waqalayo. IHighlanders yeneliswe ukuthola imiklomelo emihlanu emidlalweni yalo eyisithupha eseliyidlalele lonyaka. Ukunqoba kwayo ngesonto kuncede ekuthini likhuphuke engalaneni yemiklomelo e-PSL yaya esikhundleni sokulishumi lanye, 11th position. Esiqongweni sengalane yemiklomelo sokuleqembu eleManica Diamonds elibuyele kuleso sikhundla ngemva kokunqoba iqembu eletriangle nge-2-1. Iqembu elikade selikhokhela kule ingalane elechicken in selehlile ngemva kokuba nguchikile obhanqale leHarare City 0-0 ngempelasonto. Kunjalo nje abake badlalela iqembu elimela eleZimbabwe emdlalweni wenguqu labake baqeqesha leli qembu bathi iZimbabwe kumele yamukele isijeziso esayetheswa yinhlanganiso ephethe ezenguqu emhlabeni jikelele yeFIFA isola ukungenela kukahulumende emidlalweni yenguqu. Lokhu kulandela kumiswa umsebenzi womnyaka ophelileyo kwabenhlanganiso elawula izinguqu eyeZifa yiCommission eSports and Recreation Commission. Besetheswa umlando wenkohlakalo, ukuchaphaza imali kanye lokuhlukumeza onompembe besifazana. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chizasibanda.
Iningi labalandeli bomdlalo wenguqu leZimbabwe bathi akusimfihlo ukuthi inkokhelo yomdlalo lo iloduko lwenkohlakalo, ukuchaphaza izimali lezinye inhlupho okumele kulungisiswe kuqala. Andibona ukukhulunisana nenhlanganiso yeFIFA. Umdlalo odumileyo wake wadlalela amaqembu amakhulu eBhilitane njalo bengumsekeli kamqeqeshi weqembu lama-Warriors uBenjani Marwaru uvumelana nalabo abathi akulungiswe izinto ezonakaleyo kuqala.
Kubalulekile ukuthi sihlale phansi si-restructure sibone ukuthi ibhora lethu laliphambaniseka kuphi. Yafuna ukulungisa leli bhora leli, singene kuma-positions asiyenza ukuthi sibonakale ukuthi sibuye sizoqondisa leli bhora leli. But kumele kube le-balance ukuthi kungaba lama-former players oyi-top, ngihlala ngikhuluma nje ukuthi kungaba le-one olidayo, then yena lo yi-one kumele azisurround labantu abakwazi izinto zasihlupha. Siyazazi, sizihlalele phansi sibone ukuthi sizenza ngemfanelo.
Umzondo wamgatha okwadlalela iqembu lamazulu leZimbabwe Sands kunye lelama-Warriors uthi inkokheli zomdlalo wenguqu yizo ezivulele ibhola.
Kakhulukazi ngokubona kwami abantu abase-FCC Bora to istage leyi ngabantu amathando lebhora basemahofisini ukuthi bona bafuna ukuthi bethathe izimali njengento esiyaziyo yento eyenzakalayo all along ekhaya ngendaba zebhora. Nxa ukuthi asisakhoni ukuthi sidlale ama-international games kuza-affecta kakhulukazi abafana abakhulayo so baya bengasakhoni ukuthi bedlale amanye ama-countries ukuthi bebonakale nxa ukuthi ade belama-opportunities ukuthi bethenge abroad.
Amazwi kamzo agcizelelwa nguMartina Ndlovu umdlalo waba lodumo olukhulu edlala iqembu leHighlanders njalo waba umqeqeshi walo engakaqeqeshi kwele Botswana.
Kuzame ukuthi na siqale sicline up ibhora lethu eZimbabwe then after that sesi-aplayela ku-FIFA ukuthi belifte i-suspension. Siyakwazi sonke ukuthi ibhora lethu lama-40 and there.
Ngaphandle kwenkohlakalo isimo somnotho laso sibisela umdlalo wenguqu emuva kweleZimbabwe. Umnumzana Charles Mhlawuli umqeqeshi wenguqu olodumo owaqeqesha lama-Warriors yena layo uthi akulungisiswe ngokushesha ezenguqu eZimbabwe.
Osekufuze kwenzakale yikuthi silandele ke manje into ezifunwa yiFIFA. Singabe singavumelani lakho, but okufuze sikuqakathekise yikuthi iFIFA is an independent board na izimele as a country's first dinge indlela yokuthi sisebenze leFIFA yangkhona at the center sami ukuqondisa lapho kungani kutshekile khona. Silama problem aqakathekileyo. Ungabona uma i-economy yethu ingamanga kuhle then thina sithi ano ibhora lizahamba kuhle akuhambelani.
Umnumzana Xolisani Gwesela esikhulumi senhlanganiso yezifa upha umbono wakhe ngalesi sitheziso.
Simelele nje ukuthi impumela ezaba khona sibone ukuthi kuyahamba njani, but sinethemba lokuthi phambi laphana ibhane esilayeleyo izakhitshwa, into zonke zibe normal. But engingakusho kathesi ukuthi inguqu yaleZimbabwe kuke kuhambelela phambili.
IFIFA ixothe eleZimbabwe ukuthi lingasadlali ezenguqu lamanye amazwe ngenyanga epheleleyo, okwenza abadlali kuba zobuhlungu ngoba befuna ukubonakala kwamanye amazwe ukuze bazithengise. Ngoba kunje phansi kwalesi sigwebo abadlali abafuna ukuyadlalela kwamanye amazwe kabaselelisi ukwenza njalo ngenxa yalesi sithezo seFIFA. Kukanti amaqembu aweZimbabwe avunyelwa ukudlala wodwa phansi kwemncintiswane njenge-Premier Soccer League lamadivishini amancane ezabelo lezikolo. Uhlangano lukahulumende olubona ngezemidlalo yonke elizweni olweZimbabwe Sports Commission SRC lubika solubhalele inhlanganiso yeFIFA licela ukuthi isigwebo sokwalisa ukudlala namanye amazwe omhlaba sesulwe. Ngimela yeStudio 7, inkomo namu ngeZwe Chisa Sibanda.
Isikhangiso wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela eleZimbabwe selibhekane lobunzima bokusilela kwesinkwa kulandela ukumiswa komsebenzi wemikhumbi ethwala ingqoloyi esuka kule Ukraine. Uqhubekela phambili umkhankaso we-Operation Dudula wokuxoshisa abadabuka kwamanye amazwe abasebenza kwele South Africa. Wezemidlalo wehlise iphika umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele-Highlanders uMandla Mpofu ngemva kokunqoba kweqembu lakhe lapho lidlala lele-Rentals emdlaleni wangesonto. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje oluvalelisayo ngupraxidis Jeremiah Mcity asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abengenelisanga ukuzwa izindaba zethu lelakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.